Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2022 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje
usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi ku dangerous kodwa bayazinikela. Bacine sebegcitshelwa sebephansi.
Abahlengi baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha isidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColin Pond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, uMnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Highlanders le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColin Pond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Umgodi lo utshona okwamamitha angamakhulu amabili 200 meters njalo abahlengi laba bathi kababoni ukuthi ukhona owasindayo kulinkosi ongaba esaphila ngoba babone igazi elesabekayo phakathi lezinyama ezahluzuka ngesikhathi abembi laba bewela kulumgodi. Lingozi yenzakale abembi laba bezama ukuphuma emgodini wasokuqamuka intambo yenkolovana ababe phakathi kwayo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo labo batshele iphephandaba le-Herald ukuthi kababoni ukuthi ukhona owasilayo. Izihlobo labangane babembi laba batshone bebuthene kulumgodi bephakathi kosizi olukhulu bebukele abahlengi bekhipha amanzi ukuze bekhiphe izidumbu. Okunengi asikuzweni kungxoxo esiyenze lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube obekulumgodi.
Kubeba kwenzakele ukuthi izimba mgodi lezi sesezikhuma phandle emgodini ngomgqibelo ntambama ngabo 4. Intambo engorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo kubikwa maybe uko 240 meters ukutshona. Kungakho lapho kuchatha ngokuthi bakhona kulamanzi osokwenzakala kathesi ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze beyefika lapho kuchatha ngokuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi. Sokwenzakala kathesi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu, so kubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile?
Ubufakazi obukhona ukhanya kulama rescue officers from eVumba abeVumba Chikwe Mine yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba bantu emgodini. Imbiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi behamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezi nama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okuthi ukuthi abantu laba bangabe begalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumbachi kwelaba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo. Kodwa abekukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi wona la ukuthi yibo abangena phansi besiye emgodini njalo yibo abakhipha lawa manzi. Senelise njalo ukukhuluma lezi muli zanaba abantu abacathangela ukuthi mhlawumbe bengabe sebefile abaphansi. Kulumele izimuli zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele labanye abasuka kwindaweni ezinjengabowange abathi bafika izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhitshwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela sesithengela lesi khathi ucathangela ukuthi mhlawumbe abantu labo bengabe sebedlulile.
Amapholisa ke?
Amapholisa lawa khona abekhona khonapho kodwa wona nje amapholisa abezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuzakhishwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.
U-Albert Ncube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxelaye ese-Bucks Mine e-Colenborn duzane ledolobho le-Gwanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union umnumzana Cotton Ndlovu.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister omgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiyesabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide bagebha okungingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi albana siyagwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapha abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje hayi vele ka ingenjeke kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyi kodwa abantu bayafa langa ngelanga. Kulusizi olukhulu umuntu wakithi. Ngishela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akadubazi.
Umnumzana Cotton Ndlovu ngowenhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union. Ingcithi yezicubungula izombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi uhulumende kumele aphume lenhlelo zokuhlenga uZulu odubekayo obhekane lobunzima obudalwa yikubhidlika komnotho. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto ikhwele ngesilinganiso esikhulu ngempela sonto, kanti lezinye izinto ezimqoka zibikwa sezisilela ezitolo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe, ukuthi lezi zinto semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Incishi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla, ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Gugwa, incishi ecubungula ezomnotho esebenzela ikoalishini ele University of Zimbabwe, uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo.
Ngoba i-economy leyi sisinda, sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic awathi yikhona yokuthiwa ngama-basic commodities. So kubhula, akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthi kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile, umkhonomi wethu subulewe singathi inflation umbeni sithini kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa lapho.
Lokhu kusekelwe ngenye incithi umnumzana Dadewa Dubena othi udubo oluselizweni alutselani lokuba abantu bayasebenza lobahatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi okwakathesi eZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumende.
Unkosikazi Beatrice Khosana isekamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amabizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ubusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu, especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhuya, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga, kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanise ukuphila. Ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakho nokho, abantu bayantshontsha, bayazitshontshela thina. At least benganika impuphu, ithukela, i-cooking oil, babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yakho leZimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo, kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamasekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika loba eZimbabwe, esokuphazamisa njalo abazisebenzayo, impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana nokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye lendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe, umnumzana Mengistu Haile Mariam, ukuze azebhekana lamacala akhe. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ekhuluma lomsakazo weStudio 7. Ushaba wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eseteswa umlando wokugcina umsolwa wakwele Rwanda owayedingwa yilelo lizwe kanye lomanyano we-United Nations, umnumzana Proteus Mpiranya. Umpiranya wayeseteswa amacala okubulala kumbhuqazwe owacobodisa abantu bohlobo lwesithuthi abafika phose isigidi 800,000 ngo-1994. Abacubunguli be-United Nations baze bathola ingcwaba lakhe eHarare kumalanga asanda kwedlula sokukudala wafa, lanxa nje uhulumende wayesala ukuthi uyakwazi ukuthi ungaphi. UMengistu yena owayebusa ngochuku wathonisiswa inkantolo yakwele Ethiopia ngamacala atshiyeneyo evele sebalekele eZimbabwe, wetheswa isigwebo sokuhlala entolongweni impilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elamacala okubulala abantu abazinkulungwane ezimbili 2,000. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele esengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu. Uzakhumbula ukuthi uMengistu ule minyaka eseZimbabwe lapha ngama-90s, kule minye umndoda wakwabothwa evele e-Ethiopia elanda ukuzobulala uMengistu, wasebanjwa ke uHitman Law. So akwazi ukuthi uMengistu ulamacala adalayo bami-entertainile okwesikhathi sonke senesa abantu be-Ethiopia befuna, bavele nje bafanana labo babantu bona laba ababagcinileyo ngabangane babo zimbila zantabanye. So lokho abakwenzayo nje ukuthi sebebanjwe zinhloni ngoba sebephumela egcekeni ukuthi bavele bagcina izigangi.
Udaba lukaMpiranya okhuluma ngalo Ndebele ulubona njani wena? Ngoba siyabona ukuthi abaningi bayamsola uhulumende bathi ubevele kwazi ukuthi useZimbabwe nguye obemgcinile.
Uhulumende wayekwazi ukuthi umuntu lo uyadingwa yeGenon, one of the most wanted abantu be-genocide eRwanda. IRwanda kayiqalisanga namuhla ukudinga undoda lo, bevele besuspecta ukuthi useZimbabwe, kodwa ele Zimbabwe lenza ngani lona alikwazi. Sikhuluma ngomuntu owafika eZimbabwe ngo-2002 waze wafa ngo-2006, ele minyaka eyi-4 ehlezi eZimbabwe bengatshelanga muntu. From 2006 kuze kuzofika lo nyaka bebevele bekwazi ukuthi sowafa. Uzacabanga ukuthi 2017 kuphumeni kwamgabe laphana kwaba lokuphithizela kwabantu beRwanda besithi indoda lowukhona labe-United Nations kwakucatshangela ngesikhathini sokuthi uyaphila uhlezi eZimbabwe, but akuna hulumende weZimbabwe wathi hayi umuntu lo sowafa. Phela akumelanga sicabanga ukuthi government engakwazi ukuthi umuntu lo wayengekho, ngoba yibo wabuya leyo ndizamthina yamasosha wanikwa amaphepha egula wahanjiswa esibhedlela, wanikwa ingcwaba, wanikwa i-death certificate. So bebelawo yonke information ngesikhathi esifa kusenziwa ama-funeral abantu bonke beRwanda bebuya bezobuthana eZimbabwe, babengakwenza kunoko kambe bengaya beZimbabwe bengakwazi. So bebezele bekwazi bemfihlile, and kuthi nje kathesi sekufika isikhathi ukuthi one bakwazi sowafa, two sebezama ukuthi bezigeze ukuthi bona ayisibo ngumgaki omgcinile.
Nxa sikhangela udaba lukaMpiranya lodaba lukaMengistu, kukhona yini esingakufunda ngodaba lweGugurahundi?
Ngiyathengisela ukuthi iZimbabwe kayisoli ngeGugurahundi, yikho begcina abanye abantu abakhuzwa nge-genocide. Bese kusithengisela njalo futhi ukuthi labo ebasitshona sikhuluma ngeGugurahundi sithi kuzaba ne-justice kuzabana nani, asikhohlweni siphinde ukuthi as long iZANU isembusweni ngelinye ilanga kulo muntu ongafakwa emthathanzaba kuthiwa uyetheswa icala lokubulala amaNdebele ngesikhathi seGugurahundi. Ngoba nxa befihla abantu ababulala abantu kwamanye amazwe, pho benzani ngamasosha abo abulala abantu? Bona ngani bangabakhipha bebafake ejele bona befihla abantu abavela kubo Rwanda khona la kwe-Ethiopia khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuke izolo emdlalweni wenguqu obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni abalisa ele Highlanders lele Dynamos. Ele Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana labatsha abaphatheka ekusebenziseni izidakamizwa ezigoqela iheroin, icocaine, crystal le crystal meth. Iningi labathatha izidakamizwa lezi libikwa kungabantwana besikolo ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Kubika uEzra Chisaspanda.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza abahlali bejabulile beqhuba izifundo bengela micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Ukuze ngibheme i-peer pressure lami ngithole bangani. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga. So nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha. So lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi. Kodwa iqiniso ukuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele kuhle, kuhlala kusithi lokho ngibhema, ngibhema, ngibhema. Noma ngingela mali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umganu noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje labangani.
Ubutho Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yanathi uyathi usunathile baba nje. Uwesone sesikhathi sakunathile kusakudayisa. Induluko zabe zingekho. Zabe zingekho ka, zabe zingekho serious. Ekuseni mawuphaphama lapha ibhabhala zilikubulala. Uqala phansi.
UDavid Ncube uleminyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mina ngunathama sometimes the explorer. Eka lokho bathi ngothombonyo lokho ngostadium lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo. Uthi uyabona umngane wakho la isithu. Like asila minute. Uthi ngizokuba wiso lokho wangibona. Daily day. Awusakwazi ukudinga imali enele ukuthi wena uziphilise. Ukwazi ukuthi udinga imali encane ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi ucabanga ukuthi kodwa imali ingabe ngayibhenka.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha inathinga ingoma lapha nizama ukukhipha ama-stress ukuthi umsebenzi angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu. Nginganathanga ngiyabona sendakiwe ngingasacabanga okuningi. Ntshoneni le khona ebhegangeni vele ngingahambi ngisiya somunye.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo. Uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Bakwe amaklubhu lokhu ama-NSF lokhu wabidile. Khaba kuthatha ngangabona omunye kuphetha. Yokuqumeka. Ani kuyabe kanje so kuyingwekho. Abona omunye ephosele kulilitshe zomphakathi. Ulitshe lokhuyana engakuphosela nje. Sethatha ilayitha. Ilayitha la. Se ilayitha lapha noma ilayitha lapha ingatshisa ilitshe liya liphaka lapha sokuthiwa le-smoke lesiya sokusitha ubone sehotshe intutho nena umuntu angibona vele ungamtholi ungamtshayisa ndawo uzange ukuthi ngincimbe kungutshoma kuzozama ukuthi ngixoxe angelizwane.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebiswa isigula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini abantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane lendaba yokuthatha ama drugs.
Abaphethe ezempila kahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ubhenyo kwembanje. Kodwa kulethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abantu asebenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebenze iqula leziphathamandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo namhlanje inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isimise yonke imidlalo yesigaba lesi ngemva kokuqhamuka kodlakela obeluphakathi emdlalweni obuphakathi kweHighlanders leDynamos izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko olusho isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele uthi imidlalo yonke isimisiwe ngemva kokuba sekusiba inhlala yenza ukuba lodlakela enkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthengo lwesihlanu mhlazi ngamajumi amabili kuNkwenkwezi bazahlangana bonke abaphathelane lokuqhutshwa kwemidlalo yenguqu elizweni ukuze kudingwe indlela zokuqeda leli hlazo eselingcolise isimo somdlalo wenguqu. Walandela umdlalo wenguqu Washington Spanda layo bengomunye wezibukeli bezithe gwaqa enkundleni eBarber Fields ngensonto uthi ukungajezisi abadlali okwenziwe Nompembe uJimmy Makwanda yikho okubangele ukuba umdlalo ugcine ungasafikanga emaphethelweni.
Hayi mina ngombono wami ngibona ngani uNompembe umdlalo lokufanele ubambe ngcono. Ngibona ngani igame ivele iqalisa kungani kumehlulile because I feel like bekumele ukuthi ahle abe in charge ngoba sifunile ukuthi kulabanye abadlali ade bengade bengani badlala irafu. So I feel like ukuthi at that point urefu kufanele ahlaqise ku-issue amakhaya atshengisele ukuthi is in charge ndafuni ukuthi amaplayers adlale okulimazana.
Umdlalo umiswe okwakuqala ngemva kokuba imvimbi yeqembu leHighlanders u-Andrew Tandi yelinyazwe inqagala umgadli osakhulayo weqembu leDynamos uBill Antonio lapho abalandeli beqembu leHighlanders abajinge kakhulu befuna ukungena enkundleni. Uphinde wamiswa njalo ngemva kokuba iqembu leHighlanders selihlohlile lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abathabe baze bangena enkundleni kanti abadlali kanye labalandeli beDynamos bona bahlasela uNompembe labanye bakhe. Ocubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi ukuphakama kwabadlali bejingela uNompembe lakho yikho okudala ukuba abalandeli babe lokufuthelana.
Abadlali bethu yibo abanye baba insider abasekeli ukuthi beqalise ukujikijela khona lokhu. So nxa singalungisisa khonapho ukuthi abadlali bethu kumele babekwazi ukuthi they play to the whistle. Khonokho i-decision yenziwe uNompembe ayilandelwe bese kusetshenziswa ezinye indlela ezokuthi-ke litshengisele ukukhona nakwini.
Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi ubudlwangudlwangu kudalwa yikuswelakala kwemfundiso.
Ngokubona kwami kumele kube nemfundiso enkulu ukuthi kungabi leyo-legalism, imfundiso kubadlali ukuthi bamele bezibambe njani nxa uNompembe ekhulumile kanye labasekeli.
Ensukwini ezedluliwe umdlalo ubuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders enkundleni emandaba lawa awufikanga emaphethelweni njalo isimbalwa eminye imidlalo lapho kube khona izehlakalo zodlakela. Imidlalo ebisifike kuviki lethumi nanhlanu ngesikhathi inhlanganiso ye-PSL ithatha isinqumo esokuba imiswe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Iziphethe ngebezihamba phambili. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawile emgodini weBucks Mine eColin Pond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alete owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azibhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Dynamos le-Highlanders izolo. Kwanele
elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi.